utsho nje i-membership card eqilibezela ukuthi uhlala endaweni zonezo lapha athathela khona amakhadi wona la awe-ZANU PF. So i-ZANU PF ithi ibizo layo elihle okwamagama lingcolisekile. So uMsengezi ubhalile esingathi warned and cautioned statement ephika lelo cala njalo esitsho lokuthi icala leli kalibambeki. Noma ungazuzama ukuthi ngivumelana lale into abayikhulumayo kayibambeki, ikuthela amanzi emhlanu wedada. Okumqoka njalo okufuze kwaziwe ukuthi indatshana yona leyi esisemapholiseni yindaba ese-High Court eHarare, lapho uMsengezi athi yena njengelunga le-ZANU PF ubaba uMnangagwa osenguye okhokhela lelo lunga kazange asukume ngendlela ukuthi afike khonapho.
Ye, akusho-ke ukuthi kwenzakalani khona manje njalo kuyiwa phambili, kuya kwenziwani Baba Sithole?
Indaba leyo ayikapheli e-High Court. Kusenziwa ukuthi uGoodson Nguni laye ucelile e-High Court ukuthi abe lilunga le or abe part of litigation process esithi ngesilungu i-joinder. So yikho sokwenza ukuthi kungani kuyadileya kancane. Kodwa osokumangalisa ukuthi uyathi ule ndaba esemthethwandaba, umthethwandaba ukhangelela ukuthi uzayicazulula kutholakale amapholisa esephakathi lawo edila lento e-political party. Amapholisa la ngaweZimbabwe kaso e-ZANU PF. Ngakho-ke i-ZANU PF sikwazi layo ukuthini ingabanye babantu abakwanisa ukuthi baye emapholiseni bayebike amacala. But as expect ukuthi kubikwe amacala angazomacala. Ngoba ukuthi within the party abantu bajikelana inyoka ephilayo, shole kungeke kube licala. Into ekhulunywa ngayo ngika-2012. Why i-ZANU PF ikhuluma ngayo ngo-2022 ngento edida umcabango. U-2022 sikwazi ukuthi ngo-2021 uSaibet Msengezi wafayela indaba esithi uMnangagwa kansanga ngendlela efaneleyo ephathini.